Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitho ngoba bengingekho mina bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezomthwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bekuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukhonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondibhileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Ngakade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ingayo.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu okukhulunyiweyo emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokhu okukhulunyiweyo?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo bazasitshela ukuthi senze njani.